eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 8 kuMpalakazi 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Nathi somhlangano omuhle kathesi nje epolitec akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-district wonke amazone agcizelele ukuthi ena basapota yena ubaba uMnangagwa and njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ibandla leli kumele ukuthi lilungise inhlupho zikazulu hatshi ukuthi uMnangagwa uzalimela kukhetho lukamongameli.
Abalandi ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi abe lamandla. Yiyo injongo asebeyikhangele esiyifocus yabo ngakukhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile iminyaka yokuthi akwenza khona lokho.
Abantu abaningi emaphandleni bathi kule ndlala emangalisayo emadolobheni lendaweni ezijiyeneyo.
Sokugcwele amasela sobele ukuthi abantu laba abaswelayo abayesebeze betshonte ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukuzo.
Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalale umsebenzi.
Indaba yokuthi kulaye 34 yabasibhadalayo ndandane kayisiyoqiniso. Qinise ukuthi siyahawula nje.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulezabelo ezimbalwa ezisekela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye yedwa ozangena kukhetho lukamongameli emele ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leli uthi baningi abalandeli bebandla leZANU-PF abafuna ukuthi uMnangagwa angene kukhetho lolu. Uthi benza lokhu ngoba bafuna ukuthi uMnangagwa aqhubekele phambili ngenhlelo azisungula kulandela ukususwa wayengumongameli umoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Abalandeli bebandla leli kobulawayo namuhla bavumelene ukuthi uMnangagwa nguye ozabamela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli seliqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo ngesikhathi umnotho welizwe ukugudeka okumangalisayo. Umpofu uthi kulungile okwenziwa libandla leli leZANU-PF elilungiselela umhlangano omkhulu oza kwenziwa ngeviki ezayo eGoromonzi owe-annual People's Conference.
iZANU-PF veli lombono lokuthethwa yi-forward looking. Sihlala si-ready lama-candidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi base basitshengisele umcabango wabo lombono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba uMnangagwa. Kuqalise kathesi. Sisafuna ukusinika ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abe nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokulayizabelo ezingaki esezikhulume khonokho ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni kathesi kobulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna yi-candidate. Somhlangano omuhle kathesi nje epolitec akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-district wonke amazone agcizelele ukuthi ena basapota yena ubaba uMnangagwa and njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo engumuntu ongafuni ubandlululo engumuntu njalo okhangela izigaba zonke kungala ukuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlula ezinye izigaba. Into eqathe kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye livumelane kumbe lingavumelani kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe ligijimisana lento lezi, wena ukubona njani khona?
Konke lokhu kukhangela i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke kulokhu babadu icubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisikuthi kuthena singakathi ukukhompre sikhathi ukuthi sibothi kuzaphuma impumelo yakho nendaba njani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibatshele njengoba mna ngumabhalwana omkhulu wethatha ngikhuluma layo upresident uthena sivumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kujikezayo.
UMnumzana Obert Mpofu ubona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla le-ZANU PF. Sixoxe laye eseNyamandlovu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni uthi okwenziwa libandla leli kuveza ukuthi kalisela ndaba lozulu ohluphekayo.
Abalandi lokuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe lamandla. Yiyo indonga asebeyikhangele esiyifokasi yabo ngasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile eminyaka yomuntu akwenza khona lokho njengeZANU PF. Mina kakulanto enje emangalisayo. Futhi okunye ukuthi sekuyi-competition sekungumjakho kuntwana ukuthi abantu befuna ukuthi ayibhutilikhi ngesikhiwa. Ubonakala ukuthi wena the loudest cheer. So akumangalisi vele into ezijayelekileyo ezenzakala nje nyaka yonke after ukhetho.
Kutshoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo kathesi nxabe koze khonokho?
Abantu sebevodwa akusakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho. Ngakade be-serious ngabathi bona kathesi vele asikhulume nge-politics ngokuthi singahlangana njani sibonisana nini sithe phambili sakhe ilizwe. Kodwa sikhona ngosuku ukuthi ngithelekwe ngu-election. Ele-3 or so years ukuthi sike sokhulunywa ngayo kusho ukuthi vele siyaqalisa ukuhlutshwana ebandleni sokuba ngizikhundla. Abantu bacala ukuqalisa ukuqotshwa ebandleni sebesilwa vodwa sokusasendwana ngoba sokulungiselela ukhethwa akuseyi indaba yokuthi kuvuselelwe lwezomnotho. Indaba edanisa kakhulu abantu baseZimbabwe leyo indlela esizenzakala ngayo.
Wena ubona ngazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho ukukhanya ukuthi phezulu khona ngayo lawo bayabopha amabhandi nxa ukuthi imali kayikho kubonakala wonke umuntu ekupha amabhandi but ukhanya ngani kuthiwa avele bona bebazijabulela nje bahlezi kahle abantu bayadubeke elizweni.
UMnumzana Michael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye ekobulawayo. Abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende bathi babhekana nendlala emaphandleni lemadolobheni ngenxa yesimo esibi somnotho lokuswelakala kwezulu lonyaka lanyakenye. Bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi kukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala ngumnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Hey, indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shem.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyatshona bayabedlena kucasise khonapho sizwe.
Hey, uyabona kwamanje dube kuke kwakuholwe nje ilokhuzeni amabele iviki lele liphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badla lembhida nje singelala mafutha. Akuzima.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha kuthi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo, abantu abanye bayabhalisa yithi into abayitholayo.
Kutshoni khonokho, kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo uba khona ngoba abanye abatholi lutho, abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala ngumnumzana Chazane Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibeli ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sikuwo $500 and something isinkwa sikhwelile si-$18.50 vele abantu sebephila ngokudla kanye ngelanga. Siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyatshona abantu bayabedleni.
Batshona benathi itiye bebepheka amabhanzi ngeflawa bayithenga eBotswana zentambo ama sebepheka isitshwala besitheba ngembhida. Inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha eplani sokugcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abayesebeze betyontshe ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukwezithi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele siyabe singaqalisanga ukulungisa izinto.
UMnumzana Malaki Nkomo wake wamela indawo ye-Insizwa South edala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela uZulu ukudla. UNkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uZulu ukudla nguhulumende.
Sinanzela indlela ivele ikhona lemabhayibhileni abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla. kuyafana ukuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo lapha yikuphathisana uhulumende ephathisa ngapha labazali labantwana labo bephathisa abazali amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga kunjenje sesiya kudisemba udisemba seqalisile izulu nxa ingakhanyela lapho engikhona mina alikathondi inkomo yade sizikhangelele ukuthi izo ezizasincedisa ekugcineni imuli ziyafa ziyaphela ayisiyontando yomuntu kodwa kuyintando kankulunkulu leyo mina engicelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenzela ukuthi uhulumende akwazi le ekukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100 abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazwe kanti kungasilo qiniso okuthi uma singananzelela ukudla khona kuyabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe so mina engikutshoyo ukuthi akubhalwele bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe. Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi. Bathi kulabanye abantu abayenga umongameli Emmerson Mnangagwa otshele abalandeli bebandla leZANU-PF izolo ukuthi odokotela abakhalela umsebenzi bathola imali kunhlanganiso angaziqambanga ngamabizo. Odokotela abathuthukayo abedlula amakhulu amane abakhalela umsebenzi ngompandula bekhonona ngekholo eliphansi sebaxotshwa imisebenzi ngukhulumende othi bayazenzisa. Abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebakhalala umsebenzi bekhonona ngokukhahlanyezwa kwabasakuthuthukayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ukhuluma ngodaba lolu langemibiko ethi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ifisa ukuthi babuyele emsebenzini kusasa ukwenzela ukuthi kuncediswe abantu ngekhefu lekhisimusi.
Akulamali esiyitholayo yokuthi siyemsebenzini. Singabantu nje, singabodokotela nje abaphila nzima, abangelamali yokugada, abangelamali yokuthenga ukudla, abangelamali yokubhadala irent, abangelamali yokubhadalela abantwana babo ama-school fees. Siyahawula. Yikho sithi siku-incapacitation. Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo landani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje. Samelela uhulumende ukuthi esinike imali ekwanileyo yokuthi siyemsebenzini. Njalo into eqathekileyo ukuthi ye kulabanye abahlala duze lesibhedlela, abahlala ezibhedlela, ukuthi transport singathi is not a major factor yibo, but still bale right yabo ukuthi basebenzele imali ekwanayo ukuthi bephile labo benakanele imuli zabo labo ngokwabo. Imali yona le kayikho, njalo yinto abayicela uhulumende ukuthi ebabhadale imali ekwanileyo.
Inhlanganiso ye-High Life Foundation ilicela ukuthi libuyele emsebenzini kusasa. Likubona njani lokho?
I-offer ye-High Life abathenganga ama-medications, abathenganga imithi, abathenganga ama-gloves okugqoka, abathenganga equipment. So even ngabe sifuna oku emsebenzini but akulalotho yokusebenzisa emsebenzini, so abantu abasoze behambe.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso ye-Zimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelayo eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo we-Health Service Board eqhatsha odokotela. Siyahlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9
sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiko
senzi umandla
yena baba mkhulu
sinana masiko
babelo bola
usenzi
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khona ukuge ukhanyangazane ukukhahlanyezwa kwabomama nesikhathi kunanzwa insuku ze 16 days of activism against gender based violence. Sizuleke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wangcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala ke kule South Africa njalo kuthiwa kulezizalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo eBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapha kunjani eDube, kunjani eMelika?
Hayi Melika, kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile liline uMadube. Madube, kunjani eBotswana?
Ngiyaphila kanjani abalaleli eBotswana, kuright kakhulu.
Hawu boni ke, siqalise ngawe Madube. Kukhanya ngazani abantu bayabulala namahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisisa ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku kukhanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Akukho right ukuthi ubaba acine kulela umama izizathu zokuthi baye bethe bangazwisani endlini. Kanti nxa bengazwisani, indaba bengadinge enye indlela yokuxazulula intalo eyabe ibahlupha endlini bani. Ukuthi ubaba uzofika ukuthiwa sebulela umama wamngcwaba yedwa, umama sezowabonakala ethi besokutheni. Singathi ukuthi obaba bahlukule inyosho abakuhlukunyeza ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazile labo mama futhi labahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibona ngathi kukwazile. Abantu singagxili kakhulu kubomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini, kumele size sidinge le mbangela ukuze kukozele ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa afune ebulawa. Akune kunya umbuzo ukuthi awuchisiwe umbudutshule umbungcwatshiwe kuyabe kuvele kuba ngwekuyini ukuzwanana nokuzwisana nokukhuluma avele ngaphakathi uma ule problem. Dingabaye abantu abaza kuxazulela indawo ivume ikhulunywe phandle kuzwisisane kuhle likhuze lihlalise phansi yembona ngani kwakho kungaba ngcono.
Ye, siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona?
Izikhathi sesiphila kuzo izikhathi zanamhlanje kwabadube izikhathi zokubona-ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kwakulabogogo, kulabobabakazi, kulabomalume ababengaxoxa usana laye bakhulumisane laye. Abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale-ke baxabana ngendaba eziningi-ningi. Ubaba abone ngani wehluleka ngoba-ke umama nxa esebone abanye abantu abangani bayathola ezinteni sengani lokudelela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi-ke umuntu nxa ekhangele kuba lama-sign engathi-ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani lalo engihlala naye kumbe engithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlaka ohlankale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uhle ubone ukuthi uyahle uhambe ukuma laphana usithi hhayi uzaphola uzaphola. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesithi khona kona ngiyabekezela ngoba babakazi banjeli ngibekezele kuzabani hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu.
Ye, ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi ngamafitshane ma.
Ukubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani kohle vele ubekwazi ukuthi asozami njalo ungabe ulokhu sithi bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo. Sangisani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani siza kuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungavele ubone esenza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa hhayi bekivela nxa ungumama hamba gijima ugijime ngenyawo zombili sibisi angathalaze emuva ngoba isicino sangikhona uzagcine kubulele.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba u-Ezra Jesus Banda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Manje sonke isikhathi sabajasi lo Mike Wobe.
Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso Signs of Hope Trust. Siphatha udaba mayelana losuku lwe International Day of Persons with Disabilities olunanzwe ngolwesibili odlule. Masibanda nya kwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani sisi wami?
Ayiyaphila nyabonga Mike.
Awusitshela okuningi mayelana ngalolu suku.
Lwasungulwa ngo-1992 yi-United Nations. For one day, umhlaba wonke uyakhangela abantu abakhubazekileyo.
I-theme yalo mnyaka yona ithi promotion the participation of persons with disabilities and their leadership taking actions on the 2030 development agenda. Ebesicela ukuthi usitshele okuningi ngale theme.
Ngiyakhangela i-participation, ngiyananzelela ukuthi abantu abakhubazekileyo kakhulu ababonakala endaweni eziningi ezijejiyeneyo, whether kuku-leadership yama-organizations. And then xa sikhuluma nge-development agenda, siyakwazi ukuthi mantra abahamba ngayo ukuthi leaving no one behind. So uma sikukhangele sibona abantu abakhubazekileyo besala endaweni eziningi. Singakhangela abantu abangezwayo. Nxa ufika kuma-events akula interpret. Nxa ufika endaweni akula any access yokuthi wonkona kengene abahamba ama-wheelchair. Sinanzelela ukuthi 80% yabantwana abakuma-developing countries abakho esikolo. So kakhulu ngesikhathi sasibona ukuthi kumele sikhuthaze abantu ukuthi ukuphatheka ezindaweni kwabantu abakhubazekileyo kuqakathekile kakhulu.
Ubona ngani amalungelo abantu abakhubazekileyo ayahlonitshwa na kwele Zimbabwe?
Ayahlonitshwa kodwa kusase kulutshwane kakhulu. Into enjalo ukukhuluma ukuthi i-constitution yethu eZimbabwe nxa ikhangela abakhubazekileyo babona ngani ukuphatheka kwabo ezintweni ngama-resources ayabe efunakala kumbe kudingeka imali. Sikubona lokhu ngenxa yokuthi i-constitution yona ngokwayo ikhuluma ngokuthi ama-resources ayafuneka. Nxa ama-resources engekho thina njengohulumende asikwanisi kwenza okuthile nokuthile kuphathelane labakhubazekileyo, which is not found kwabanye abantu like ama-elderly abantwana. So mbone ngani singatshintsha leyo mindset ukuthi bebe-included kufuna alimali sonke isikhathi. Yikho engikubonayo. And then enye into engiyibonayo futhi ukuthi eZimbabwe sikukhangele kakhulu okwabantu abanama-disabilities njenge-charity issue. Mina mbone ngani khonokhu lapho kumele kutshintshe.
Abantu abakhubazekileyo babhekane lodubo olinjani elizweni?
Ya, yikho ke khonokho ngikubonayo ukuthi nxa abantu bebakhangela, babakhangela ngamehlo lawo anokuthi ngabantu bozwelo, ngabantu abayehlulekayo, yiyo into esizama ukuyitshintsha nxa sithi participation. Bakhona abantu abayenza izinto ezibambekayo abakhubazekileyo. And then close to my heart, education. Abantwana abanama-disabilities abala access to education.
Bengicela ukuthi unikeze imuli eZimbabwe amazwi akho okugcina mana ngalolu daba.
Ya, mina ngifuna ukuthi ukhonkona kuyilizwe leZimbabwe abantu abanama-disabilities baphile emhlabeni and emhlabeni siyadingana. So sikhangela abanama-disabilities asibachazeni, sibasupporte njalo sibenze labo believe up to ama-abilities abo.
Hayi, siyakuzwa Masibanda, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi, nami ngibonile kakhulu Mike.
Mthokazi omuhle Zimbabwe, omuhle Zulu, ugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Yoni username yam. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwena lokwa namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle Zimbabwe, omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike, sonke isikhathi sokholo lwesiKristu esilethulelwa nguNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibongela abalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
namhlanje ngithe nje ngamafitshane njengoba lensuku zekhisimusi ikhefu lekhisimusi zisondele laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo esikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamukelayo. Ilizwi lethu lithola encwadini kaMathewu isahluko sesithupha indima yokuqala lesibili lapho kufundeka khona kanje: khepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Verse 2, ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokho kwenza abazenzisa emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Amazwi la akhulunywa nguJesu esebona okwakusenzakala phakathi komphakathi, uJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixuku lele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi, abanye abantu babesebethinta abafarisi nabazenzi. UJesu uthi lapha uyalimukisa abantu, uyabaxwayisa uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho, ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho. Ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho, kakuyindawo. Ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo, ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lo ungcono kulaloyana. Ngabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho, ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho fana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini. Ngingathinta ngabafarisi, abafarisi ababegqoka ingubo ezichazimulayo, amadoda ayesuthe lemikhaba emikhulu ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho, bafike bathi ye mina isikhulu sasekuthinithini khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona, abeselibala ukuthi nalokhu anakho lithamsanqa likaThixo. Kawukhathalekile ukuthi ulani empilweni wazigqada ngakho, okusalayo ukuthi konke onakho kusukela kubuso sibi sempilo lenotho ongaba layo uvela kuNkulunkulu. Labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe lezipho. Ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini, isipho sakho nxa singasuki enhliziyweni elungileyo siyize neze. Funani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo. Into esemehlweni abantu bayaphandla abantu bakhohlwe njalo, kodwa okusuka enhliziyweni yakho kubuswe uNkulunkulu, uNkulunkulu asoze ayekele. Ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu olungileyo, sicela ubana nxa sisondela ukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha, wenze inhliziyo zethu zilunge. Labo abenelisayo lokhu abalakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu, kakusuke kulingeni kwenhliziyo, bangadingi amagama asemhlabeni, ngoba amagama asemhlabeni ayedlula. Kanti lezinye izipho kazibusekanga, ezinye ngeziqalekisiweyo, ezinye ngezebiweyo, kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibusiso. UNkulunkulu asilondoloze, asigcine sonke ngamunye ngamunye. Sidinge ukulunga kwenhliziyo, singadingi ukulunga bobubukwa ngabantu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile inkomo. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.